sibe le party e-ofisini ye-Gertrude to Mthombeni House ye-eba yi-headquarters ye-Citizens Coalition for Change koBulawayo lapho sibe lokuhlangana namanye ama-comrades esingakawaboni iminyaka eminingi ya njalo kwadliwa abantu basuke vele sebehamba ngezisu ngenxa yokusutha inyama ebuthakathaka imnandi okumangalisayo utheke futhi izolo ukhansela uka-Ward 26 enketha uMpumelelo Moyo ube lomusa wancedisa izimuli eziyi 400 families ezincedwe ngukhansela Moyo kundlela yakhe eyokuphathisa abantu abesigabeni sakhe. Umusa lo ngathi into azicabangeleyo yedwa njalo imali yakhona suka esikhwameni sakhe. Siyakujabulela lokhu sithi aluba abantu abaningi bengakwenza khona into ejabulisayo kakhulu.
Wona umnyaka lo ozayo liwubona unjani umumo wakhona nxa sikhangele impilo kaZulu?
Impilo kayimanga kuhle. Impilo yiyona le yokuthi akula misebenzi. Imisebenzi eyabikhona khushelwa bona abantu mbeni abantwana babantu abasekela ibandla lezanu PF benxa kungayisikho vele kuyabe kule feja edlalwayo ezakwenza ukuthi uZulu engayenelisi ukuthi athole lowo msebenzi. Into ekhona ezweni zanenza ukuthi wonke umuntu sengusiphatheleni, wonke umuntu usezama ukuthi athengise ukuthi aphile khona kungela abantu abangathenga lokho okuthengiswayo. So ngesikhiwa bathi suffer continue, kusitsho ukuthi udubeka vele uqhubeka usiya phambili, hhayi kunzima kwele